Udaba lokwalo lwethulwe umthethwandaba ukuthi uMnumzana Zuma abotshwe i-warrant of arrest ngolwemzini seluvuse umsindo omkhulu kwele-South Africa. Kuthi iningi labeZimbabwe bathi kukhombisa ukuthi imthethwandaba yakwele-South Africa izimele njalo isebenzisa umthetho njengoba unjalo ingesabi lokuthi ngubani owephule umthetho. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Bongaminyathi uthi ukusebenza kwabehluli labathutshisi bezimele hathi kwenza sengathi isebenze ebangeni elibusayo yinto abayilambele kakhulu eZimbabwe.
Imithethwandaba yaseSouth Africa iyasitshengisa njalo ngaso sonke isikhathi ukuthi isebenza ngokuzimela, ayidonswa ngamakhala ngohulumende obusayo njengelizwe lakithi laseZimbabwe. ESouth Africa akekho umuntu ongaphezu komthetho. Lokho asikuboni ke kwelaseZimbabwe lapho iziphathamandla zeqhula umthetho, icala lakhona liphelele emoyeni.
Iziphathamandla sezapho uMnumzana Fitsha Mselele uthi akafisi ukuphawula ngokuthi uZuma ulecala kumbe hathi ngoba lolu daba lusasemthethwandaba, kodwa ke uthi ukuthatha uhlangothi kwemthethwandaba eseZimbabwe yinto esiphendule ilizwe laba yinhlekisa.
Okwenzakala kwelakithi kuyadanisa kakhulu ngoba kwelakithi asaboni umthetho nje uzimela wodwa. Kuyakhanya kuvele kumhlophe ukuthi hayi abaphetheyo abakhokheli bethu baphezu komthetho. Akula mehluko phakathi kwababusayo, phakathi kwabaphethe amakhotha bojaji nomantshi. Yonke into eyenziwayo iphuma le kuZANU-PF.
Ngeviki ephelileyo umthethwandaba kwele-South Africa bekufuze uqale ukuthonisisa icala likaZuma elithinta imisebenzi yenkohlakalo okucatshangelwa ukuthi wayenza. Kodwa ke uZuma akazange eze emthethwandaba, wathumela igqwetha lakhe uMnumzana Daniel Mantsha lencwadi ebika ukuthi akekho uye kwelatshwa emazweni. Ngemva kokubona le ncwadi okhokhela abathuthukisa igqwetha uBill Downer, wahle wacela umthethwandaba ukuthi wethule incwadi yokuthi uZuma abotshwe ngecala lokwehluleka ukuze umthethwandaba esithi lincwadi ayichazi lutho ngomkhuhlane kaZuma. Umahluli uDiatu Lay uvumelane labathutshise esithi incwadi ethunyelwe nguZuma ayicaci ukuthi ngeyani, kuningi okubhalwe kiyo ongazwisisekiyo, ayilabufakazi bokuthi oyibhalileyo ngudokotela, ayibhalwanga usuku lokuthi uyibhale nini. Okunye obekubhaliwe kuphinde kwacitshwa, kodwa lowo dokotela akasayinanga ukutshengisa ukuthi nguye ocitshileyo.
A warrant of arrest, ngikhipha incwadi yokuthi uZuma abotshwe ingafika la ehluleke ukupha izizathu ezibambekayo.
The date on which this matter will resume.
Lokho abeZimbabwe bathi isibonelo sokuthi imthethwandaba yakwele-South Africa ayesabi ukusebenzisa umthetho loba ususithi umongameli loba owayengumongameli aye ejele. AbeZimbabwe laba bathi ziningi impawu zokuthi ezomthetho kwele-South Africa zisebenza zingathathi nhlangothi. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa usemthethwandaba esiyaphikisa isinqumo somvikeli womphakathi u-Public Protector wamthola elomlando wenkohlakalo ekuqhutshweni kwezimali zomkhankaso wakhe wokuba umongameli webandla le-African National Congress. Ukomishini edingisisa ngezenkohlakalo kwele-South Africa sekudule ubufakazi obuningi obutshengisa ukuthi uhulumende, iziphathamandla zakhe kugoqela labaphathi intambo, baphatheka kangakanani emsebenzini yenkohlakalo osekungenza ukuthi bagcine besejele. UZuma wetheswa amacala enkohlakalo agoqela kwemukela imali zesibumbathiso okwedlula amahlandla angamakhulu ayisikhombisa 783 payments axhumene nokuthengwa kwezikhali zempi okwenzeka ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Loba nje umthethwandaba uphe uZuma kuze kube mhlaka 6 Mbimbitho ukuthi ethule ubufakazi obambekayo bokuthi ngeqiniso begula kumbe engehluleka lokho abotshwe. Iningi labeZimbabwe lithi ukwethulwa kwalolu gwalo nje kuphela kukhombisa ukuthi umthetho usahlonitshwa kwele-South Africa. Lokhu bathi bafisa ukubona kusenzeka eZimbabwe. Mele sube seNdani Johannesburg kwele-South Africa, ngiwu-Benedict Nhlapho.